Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 27 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukasuke rodasi kesizathu sokuxolisa. Ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka lesimbi thatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa.
Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe wayengumongameli Robert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF.
Umntana angasitsheli izeni abangamtsheli izeni Kasukwere kelaseni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU-PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar lapho eleMorocco elinqobe khona eleBelgium namuhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasuze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa Dube. Uthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka letimbi kuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa kuthi abantu bembiki ukuthi akhokhele.
Lapha ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokela iZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 gama lakhe lizobe likhona ku-ballot box. Uzibesele and u-avele 2023 umlayezo esedlulise ebantwini ukuthi igama elithi Sevia Kasukwere lizobe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobo duwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele. Lisakubona nje ukuthi hayi kuzawuhlelwe kanjani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Sevia Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba ke kusanda ukwenziwa iCongress yeZANU-PF. Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela ozamela ibandla leZANU-PF. Ngakho ke uKasukwere uyabe mele ibandla liphi?
Kuqakathekile de ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshe zancebeka leZANU-PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU-PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abatsha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU-PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye ihlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutsha umbhobho la.
Hayi, asitsha umbhobho thina. Kodwa ihlelo zanamhlanje Dube asoze umbhobho, asoze siwuphathe umbhobho kodwa inhlelo zabantu abasha abakulezi nsuku esifundileyo esikwazi ukuzilungisa singazilungisa simfake uKasukwere. Kodwa esikwazi ukuthi 2023 mhlazana wokhetho igama lakhe lizobe likhona labamsekelayo bazomvotela.
Kuyangena njani njalo inhlelo lezi okhuluma ngazo odingeza abatsha izinhlelo ezinjani?
Ye, abantu abazikhangelele Dube sizazifaka emphakathini mangazibika manje uyazi ukuthi laba abaphethe umbuso manje bavele bona baphila ngenhlamba kuhle kakhulu ukuthi ngivikele abantu bethu esisebenzisana nabo abanye ngabaphakathi khonapho kusystem abanye ngaphandle.
UMnumzana Ntokozo Msipha ukunhlanganiso yeTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yukuthi wonke umuntu owaza waba kubandla leZANU PF especially wabafika ebangeni elasiba ngekhasekweru sekuthi waba ngu-national political commissar uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani nokuthi nxa ufuna ukuphendula ebangeleni nxa uzuthi athise phandle kuphendula njani. Ngumuntu okwazi kakhulu, akula muntu owakathi xolisa, akula muntu owakathi bhala incwadi, akula muntu owakathi yenza lokhu. Nxa yena enesifiso sokuphenduka ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele akwenze ukuthi aphenduke. In fact umuntu abangamtsheli zona abangamtsheli zona okasikwele kelasekeni likhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo. Nxa uke waxotshwa mhlawumbe nxa usonto esabatheni bakufaka phansi koswazi u-elda nxa uphenduka uphenduka ungu-elda beni anti uyathi kuphenduka suke watshiya ichurchi yaphenduka lawo phela uqala ukuvine phela khonapha phansi uphenduke futhi ukhule futhi nebandla kodwa yena wayefuna ukuphenduka ngani ubayamthiyizani iphinsi yamkolota ukuthi mina mele ngibuyele ngisesikhundleni esiphezulu. Manje yena iproblem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe umama uGrace Mugabe. So kakuseli amandla lawa abayathola from mama lowo yikho benganabo akakunanzeleli yikho bengafuni ukuvuma khona kokuthi amandla abazicabanga ukuthi balawa so mandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu owakwanisa ukuthatha iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye kodwa-ke khona vele iZANU PF ungasikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe ngakho yena kumele axoliswe kambe ngeke angaxoliswa yini
nxa esithi yena wayemele abulawe lokhu yizinto azikhulumayo yena asikwazi ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba bonke bakhona abaningi abanjengabomzembi bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni ogandawa ababanjwayo bakuthiwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphila nakhathesi akulo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje kazikhulumi ngesikhathi sangikhona kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu bonke basathile abaza nje abangahlabalekanga. Yena ukhathukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe arare wahlala wahambe emafamake wasebaluleka sekula maqala athi sabuzakuza ngento azenzayo ukuthi wayefuna ukubulala nxa wayefuna ukubulawa phela wayezakufa ngo-2018 lapha kuyakhona. So akula muntu emele anixozisile nxa kuthi wayefuna ukubulawa ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala yizitori nje ezikhona ezikhulumekayo nje kupoliti bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalue politically nxasikhangele indaba zombusazwe phela kithi.
Ye kodwa nxa sikhangele sibili ubona zani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukakasikwele lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasikweli uke wabusa ngesikhathi enonational political commissar wezanu p f uthe ngesikhathi sakhe yena uKasikweli engu-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla lezanu p f. Mina lani ngomunye owaxothwayo.
UMnumzana Munashe Mtutsa ukubandla lezanu p f besixoxa laye eseHarare. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele-Somalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabab afika ikhulu esabelweni se-Migli Shabel. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kudale le-House of Representatives ledale le-Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisane le-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Xoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela sithethela izulu, sithethela njengabantu abayimuli. Okuyisikhathi sakhona esijala ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sijala ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-Ogasti ongumabakazi ngesintu. Silungiselele wonke sikhangelele ukuthi sakulungiswe yonke into kuphekwa utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa khona. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho sihlala khona kumbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lapho futhi bakwenza ngayona le nyanga kanimabakazi. Inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba inyanga ka-Okthoba engathi ngumfumfu leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi ngaba becela izulu bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sesikhangeleke ukuthethela nduna singathi kuqakatheke kanganani?
Angibona ngani ngiyabamba laphana ngiqalile ukuthi singabantu abamsundu ethile olukhulu lathi esikwaziyo ukuthi ukukhulu lwethu kuyasebenza. Mina nduna ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele bethethele benze izinto zesintu sakibo ngoba labo abelungu labo linjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigeke utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi lemuli ukuthi imuli zizekwazi ukuthi izinto zenibo zibanjwa kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikukonelwa ezintini zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele silenkolo zethu sezivele zisebenza ungananzelela kwethu kuyahamba abantu bayewebula ingqoza abazake bahambe bayeuthiwa bayebula ingqoza kuyekela ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphithe izinyawo zabo kube nemithizo ethile ebuya iphithe izinyawo zabo. Ngabe ngomama asebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi nxa kusenzakala khonokho kujayele ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene nomsebenzi wabomama okuthela izulu. Kujayele ukuthi akake umlimayele ukuphendula engikhangelele ukuthi into lezi fanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'nkolo zazo ezingafani bezinto.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa lenduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakade osigcinayo lapho esihamba ezihosheni amathunzi okufa yena ulada angazake aze asishiye sodwa. UNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu oqinisekileyo. Sihlangana njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele-ke encwadini yezakha lapho esasikhona sisehlukana izaga 15 lizakhumula abana lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1. Namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kaSolomoni. Uthi uSolomoni izaga 15 verse 2, ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubula. Hey, ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi axwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bazwisise. Ngoba uyatho lapha uSolomon inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo. Uloke khuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njoba eyatho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube umuntu, ukwazi ukubana lalabo khuma labo abantu labo balemizwa njengawe, okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lukhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Libona abantu behlala bexabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle, kabatshayananga ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo lemphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume lezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezithiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini sengitsho lakulo ilizwe. Umuntu aphunga utshengisela ubula, ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubula. Kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona eyibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kunokuvula umlomo utshengisele ubula bakho. Busisiwe umuntu elengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulele, abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani. Asikhulekele uNkulunkulu, sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhuba ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini lapha mbobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje ke ngixoxa loFundani Ndimande. Lijaha elihlala khona ngale ke koBulawayo. Fundani, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila mfokamthembo ozithembayo.
Ye, akusitshela ukuthi ukwenzani khonapho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapha eMelika.
Asiphilile baba?
Ye.
Lina ngapho kunjani?
KoBulawayo ku-right kakhulu. KoBulawayo ku-right kakhulu nje, bona yona lomdlalo engukho emhlaba wona lo. Ye, kodwa iyasihlupha lapho koBulawayo ngoba amagesi asale senzima.
Ye, so singathi uFundani Ndimande mbali, kungubani wena?
Ukundani Ndimande, hhayi ngathi ile ndoda eyalapha koBulawayo. Njengoba yakumbone nje ngahlangana kwapho ku-VOA, indoda ethanda kakhulu isintu, indoda ethanda kakhulu uBulawayo. Abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi uBulawayo ngiyammela futhi mhlawumbe ngingamsela loko nje.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo sibili usaqinile. Akusitshela ukuthi wena uphila ngani kolapho koBulawayo?
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle. Ngisebenza into engayifundelayo, ngangise eZimbabwe University, ngafundela into zabo economic labor finance. So when things are cool, the organization notify to me about the changes in our need for South Africa. And then I tell them that every rural city council in revenue to Konapa, the name in Gonda, Konapa to NMPA, Lapana, the Mikawa, the Arms, the Leaders Cultural Association, the Lava Munkum, the September. We take us to the Konapa.
Yes,
the name
is Gonda. Yes, now I tell about just look to Paul yangaphi ngamafutshane lawe impilo yakho yangaphi khonapha ezimbabwe
ngasikhangele impilo ezimbabwe isinzima kakhulu mfokaduke ngoba phela angithi abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi so kwamele ithole ibhondi leyi njengamayusa bale nzima abanye nje njengoba kade sikhuluma ukuthi kule ngubhu zomhlaba sebephila ngokubheja ibhora ukubheja ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa wonke umuntu uyathengisa esitarade ethi zethengisa kunjalo ucouncil la iyababopha kule sipho likhulu kakhulu se zobulayo na impilo yakhona akukhanye ukuthi kuyiwa ngaphambi kizokathane emizokathane abantu baninzi esente akusakhanye ukuthi kuyiwa
besixoxa-ke lo sakhulayo ufundani Ndimande khona ngale-ke kobulawayo ungathina lokusesa baba sibongile.
Ngibonga kakhulu mfakamthembe Themba.
Ye lingakhuthwa luhlelo lwabatha maviki wonke. Kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kule Qatar bathi lo mncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Usho njani usipha lolu daba kanye le mpumela yemidlalo edlalwe namuhla?
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibeyisibonelo sokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya kumidlalo yakuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba leMorocco lona libe ngujiki lobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenzala izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulokunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, iWorld Cup play, hayi, kuyadlalwa sibili manje, hayi kunzima. But kuwela lamayima results athi singakhangeleli but hayi khona kuyadlalwa sibili kunzima ngoba yabona hayi amadoda ayashweda omeso Ronaldo ubona besibathembile hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima kodwa ngiyabona kule Spain yayibona sibili buya kubi Spain Argentina la iyadliwa siqalisile kodwa hayi kade sangiyiboni kahle ukuqina kwayo kodwa hayi Spain ngizwangiyesaba sibili bona ni team engaba le problem iGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwishize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile ngacela sibili igame ukuthi sizamele siyayisapota kakhulu.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngokunqoba elikwenzele eMexico nge-2 kanya kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elithumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa amancane kawesabi amakhulu
abasayesabi zanso lamanye players so abasayesabi ama-big names lakoCristiano lakwat so nima bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela basaconcide ukuthi lo ngubani lo ngubani so kunzima ukuthi lawana bedla amathimu lawana amancane lawa sokufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhotsonyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Afrika laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lo thengxenye esinsikhathi kungaba yibuyanga ngoba kuyahambelana ubuyanga le performance yakho. Ibhora lenziwa yiteamwork. Xa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi zikakhochi kusukisela ngosuku lokuqala. Amboni ukuthi siba lempumelelo.
Ulize Sweswe umqeqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ele Cholojo ele FC Platinum kanye lele Talent Vision uthi impumelelo yemidlalo yesidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqo odlalwa kule Qatar liphezulu kakhulu.
Istandard esilazo kulonyaka ku 2022 World Cup lese Qatar. Mbona ngathi sihle kakhulu. Mbona ngathi konke kuraiti ngoba uya siyawabona amathimu amancane. Surprise amathimu la makhulu. Kona oku kwenza amathimu amancane sokuthi hayi ibhola liyadivelopha.
Kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo iqembu leCameroon lizadibana nele Serbia, ele South Korea lizancikelana lele Ghana, ele Brazil lizadlala nele Switzerland, kuthi ele Portugal lizadlala nele Uruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Omanje iqembu leCroatia lidlala lele Canada kanye liyakhokhela ke ele Croatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you, Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Christu wase Nazaretha, amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo, ungumculi wegospel obuya eFlabusi, endaweni yasemahole ozelwe ngo-1987. Ukhule ethanda umculo, uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-album amabili so far, eyaqala ithi Ngiphethe uJehova ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu, esibili ithi Akehluleki ikhuluma ngokumdumisa
nangokumdumisa.
Lonyaka uliphathele i-single track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyethemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela le single track. Libusiseke, lisayimamela ngegama lika Jesu. Ngiyabonga futhi i-support elisinikeza yona. Ngithi kini nonke, uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle, asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Ngehlukanisi hlobo sesikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Sevia Kasukwele owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe sisalibutho esikhundleni futhi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwele uyakwazi kumele akwenze uma ifisa ukubuyela kubandla leli. Iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kuchithwa khona manje. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu olivalisayo. Umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.